Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Singali tshona njani mthwazi omuhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7, namhlanje ngesonto, mhla zilitshumi lambili kuNcwabakazi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wakwele Zimbabwe ukuthi usekuphezile okuningi okufiswa lilizwe leMelika ukwenzela ukuthi amazwe la avuselele ubudlelwano.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengokulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho.
Ibandla lezanu-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumelo yokhetho oluphanyekwe yi-MTC Alliance emthethwandaba.
Emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwakamakhetho uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela.
Kodwa-ke umanyana we-MTC Alliance uthi ibandla lezanu-PF lethuswa ludaba lolu.
Amaphepha aseva lapho umuntu azakale ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza enkumo nomuntu ababuilding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi usekwenzile okuningi okwethulwe ngumthetho weZimbabwe Democracy and Recovery Act osanda kuguqulwa nguhulumende weMelika. Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi okunye abakwenzileyo yikuguqula kumbe yikugoqela ukulandela imithetho yelizwe njalo lokulungisa ezomnotho. Uthi bekumele uhulumende kamongameli Donald Trump esule izitsheso zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF okwakuthiwa bephula ilungelo loluntu. Ake sizwe uMoyo ekhuluma lentathe lezindaba eHarare ngodaba lolu.
Remains a challenge, of course. However, the USA is still, while it is still vexed, new laws.
Izitshela ngumthetho olimigoqo okumangalisayo ngoba ilizwe leMelika lokho livimba ukuthi ilizwe leli lithole imali ebolekwa namazwe atshiyeneyo. Loba kunjalo, ilizwe leMelika lizimisele ukuthi kube lokudlelana phakathi kwamazwe la. Umthetho lo uyakusho ukuthi sokube lenguquko kwezomnotho elizweni njalo lokuthi kulabantu abaningi abavela kwaleMelika abakade bebona ukuthi siqhuba njani ukhetho. Lo ngumthetho esingeke sawulandela ngoba umthetho welinye ilizwe.
Some of the issues it raises, e.g. rule of law and enjoyment of freedoms, have been ushered in by the new dispensation.
Okunye okuvezwa ngumthetho lo sesikwenzile okunjengokulandela imithetho yelizwe i-rule of law kanye lokuthi abantu bakhululeke. Sesikwenzile konke lokho. Ukuza kwabantu abavela kwaleMelika ukuze hlolisisa ukuqhutshwa kokhetho ngokunye okwakufiswa lelizwe leMelika. Sibavumele ukuthi babuye kweZimbabwe. Ukwenza ukhetho olubalulekileyo kwenza ukuthi silandela okufiswa ngumthetho wezidera. Okunye njalo akumelanga udlakela olwaba khona kusanda ukwenziwa ukhetho ukuthi kubisele muva konke lokho esesikwenzile. Esikufisayo ukuthi kwesule izijeziso zenotho.
Peaceful, free, fair and equitable elections, although being regretted, neither should any other events blemish our recent harmonized elections. Therefore, the recently signed Zidera Amendment Act is unfortunate in that we would rather there were no restrictive measures.
Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Kodwa ke unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMoyo ukhuluma angakwaziyo.
Akusuku zatshwala lezi ezedluleyo kubulewa abantu abayisikisi. So asebekulanje bedutshulwa ngamasotsha avele ekhokhela yibo munye nabo. So osokuntshintshile ukuthi sebefezile izinto ezasifuna izidela yiziphi. Asebekwenzile yikutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi esasikukhuluma njengebandla le-NDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa. Esasikhala ngesikhathi futhi kusese lobaba u-Morgan Tsvangirai. Esikhala ngokuthi iZANU-PF lamasosha lamapolisa bephula ilungelo loluntu. Namhlanje zilezithi labantu abayisithupha abadutshilwe ngamasosha. So kakula into abayifezileyo asebekwenzile yokuthi batshengise uZulu ukuthi esasikutsho kwakuliqiniso ngoba khathesi sokubone ngumphakathi wonke umhlaba wonke jikelele.
Ye kodwa uyatsho ukuthi hayi khonokho-ke ukudutshulwa kwabantu akumelanga kubisele emuva konke asebekwenzile. Ungathini kulama?
Hayi kuyabisela emuva anti uyakwazi ukuthi empilweni into yonke enhle oyenzayo iyabukwa kodwa mhlanu senza into eyodwa embi abantu bahle bakhohle ngoba usuvuselele isilonda esasicabanga ukuthi sesipholile yena sesigubhile wakhipha uqweqwe sesivuza igazi.
So kodwa ke ungathi ukuthi kumele kwenziweni phakathi kobudlelwano bezimbabwe lemelika njengoba sitsho njalo lokuthi lokho we-rule of law ezomnotho lalokho nje ngesilungu okuthiwa yi-freedom of expression kungani sokukhona. Ungathini kona?
Hayi ezomnotho abakhuluma ngazo isintu bazenzi sile dayimana dimethi yazo lapho umgabe owasuke sitshele ukuthi kwantshontshwa 15 billion nxa kuwukuthi baqinisile sibili ukuthi bafuna ukudlelana le Melika njalo bafuna iZimbabwe ibe yiZimbabwe ezathandwa ngumuntu wonke ngabasithathe kabesilethele imali naleyo ukwenza ukuthi siguqule ilizwe lethu ngoba singaba ne-15 billion udubo kuleli lizwe iyakwana imali naleyo iphindisale nxa sikhuluma kunjenje singahamba ezibhedlela abantu bayafa. So abakuntshintshileyo kuleli ngoba isisekelo sombuso sithi khona ngilelungelo mina eyempilo enhle right to health ingaphi leyo mpilo nxa abantu besifa kangaka kungela ngitsho khona kuthiwa ngumuphi abantwana namba sebefundile kabasebenzi. So batshintsheni yakhona ngoba yiwo amalungelo kaZulu wona lawa aqakathekileyo angantshintshwa nethi ngubani. Ilungelo lokuthi ngibe le mpilo enhle, ilungelo lokuthi ngihambe ezibhedlela, ilungelo lokuthi nganelise ukukhuluma ntando yami. Namhlanje ngakhuluma yakho intando, nangu Honorable Bithi ukhulume sithi khona yena kukhetha ubaba uChamisa uwinile wagcine sewumuntu esebaleke sejumpi border ezefunwa ngamapolisa. Sikhuluma kunjenge everyday uripot emapoliseni kakabi kabili ngelanga. Nguzibuse uphi, ilungelo lakho selingaphi?
Unkosazana Dabita Khumalo ukubandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna udaba olwaphenyekwa emthethwandaba ngumanyana we-MTC Alliance lilahlwe. Umnumzana Paul Mangwana omele ibandla le-ZANU-PF utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi umanyano lo wehluleka ukunika ngemfanelo umnumzana Emerson Mnangagwa amasamanisi. Uthi ngakho-ke sokumele udaba lolu lulahlwe yi-Constitutional Court. Umanyano lo ufisa ukuthi kuguqulwe impumelo yokhetho olusanda kwenziwa iZimbabwe Electoral Commission. I-MTC Alliance ithi izeki kayiqhubanga ngemfanelo ukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxele lo mnumzana Believe Gawule ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Emthethweni phela singakhohlwa sinesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sile sesinika umuntu ukuthi abe lelungelo lokuthi aphikise mhlawumbe khonokho okuyabe kuphumile kukhetho njengokuthi nje bona abakwenzayo be-MDC. Kodwa-ke ekwenzeni khonokho phela kithi sinale sikunanzelile ukuthi bamele bekwenze ngendlela eqondileyo eyokuthi lanxa sokuthiwa itheli yalowo muntu ophikisana layo umbo omele umenzelise amaphepha onguye ophikisana laloko ube nempumela kukho sokumele wena ube nezinto eziqondileyo ngoba konke uyabulawa uqondise kuye kulokuthi ucinise ungasokuqondisi kukutheli lakhe lela linike lona izeki ukuthi utholakala ngaphi. Kuqakathekile konokwana kakhulu emthethweni-ke njalo kuya ngokuthi ekuhambiseni kwake amaphepha uhambise lakuye wamukela ngesikhathi esibaliweyo yini kumbe weqisile wasijobelela nje kunjengokuthi mina ngangikhangela la madoda ngendlela abakhambise ngayo amaphepha bakhambise sebeqondise ukuthi hhayi sisikhathi esingani sesingemva kwesikhathi mana sibonge ukuthi akwamasho esikhathi kuphela sikamdela phana eofisini yakhe umongameli kodwa ke bebemele balikondise khona ngale lapha alekheli lakhe elilotshwe khona phansi ukuthi hhayi utholakala endaweni ethile i-adresi yakhe eyiyo eqondileyo ngokunjalo-ke singazi ukuthi umthetho wona uza kubamba njani kodwa-ke khonoko lakho kube liphutha kakhulu elikhona elenziwe yi-FDC kumbe ngokungaqedi umsebenzi wawo ngesikhathi esifaneleyo
ye kodwa abanye abantu bathi hhayi ibandla le-ZANU PF lapha selengani lethukile ngakhonokho ukuthi bathi umnangagwa ngazange ngikhethwe ngendlela eqondileyo ngakho ke seyodinga konke nje isizathu nje ukuthi bangabambelela lapha nalapha
yabo kithi hhathi ibandla le-ZANU PF lilungiselele ilanga ibandla le-ZANU PF i-team kapresident ilungiselele kula magqwetha amadoda asilile othina masa labo mangwana le-team zabo zenizana
lo ke umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla le-ZANU PF kodwa ke udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamnumzana Nese Jamisa uthi ibandla le-ZANU PF seliphelelwe ngumphako
amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona upresident Emmerson Mnangagwa usebenza ekumona umuntu ababuilding sesigabeni umuntu ababuilding bathi bona fanele basiyele ukuthi hhayi abafuni lapho bafuna ku-Ministry of Justice sawahambisa ku-Prosecutor General khona ngale so lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo ndinanzelele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi upresident Nelson Chamisa ule-evidence eleleyo ezenza ukuthi okwathiwo ngu-Justice Tikumba kwesulwe
ye siyabona njalo kulamanye amagqwetha athi lolo daba lungani lungahlupha ikakhulu nxa sokubuya emaphepheni la ukuthi lingafaka endaweni engasiyo so ke nxa kungenzakala njalo lizathini
angizwanga lapho ifoni yokani yakhojeta
kuye engutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolwencelo ungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha ahanjiswanga njalo ngemfanelo so ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela
amaphepha ahanjiswe ngemfanelo umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha amanamuntu ababuilding bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-Ministry of Justice ngaloyo hlobo angazi ukuthi baza bacabanga ukuthi baza wenza bazathabisa abani njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awakhanyiswanga ngoba kwenziwe egcekeni umuntu onke ekhangela amaphepha anikwe u-sheriff we-high court so akhanyise kathathu lokhu uzanye ukuthi kudingwe lapho upresident Mnangagwa ekhona umbe umuntu ongabe emmelele ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanya ngani nje bayaphonga uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula
ye lina ndibona ngazani lizatshaya njani kulokhu elikwenzileyo kuyaphumani
hayi ayi-evidence isegcekeni emahlabezulu iqiniso ngelokuthi phela umuntu nxa ebala nxa kunabantu abangu-ten bangu-ten nxa bengu-leven bangu-leven manje u-Justice Tikumba wathi abantu bangu-leven uthi ezekhipha amaphepha kamaphepha kathi nabantu kade bengu-ten khonokho kumgceke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa engakhuluma into eliqiniso
udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokelo welinye lamacele lebandla le-MTCT sixoxelaye eseHarare
Sigcina amasiko wethu owangusenziwe manje
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lokuthi indaba abanye amajaha ethatha omama abangani sebekhulile kulabo enkundleni lapha-ke ngilonkosikazi Sakhile Liline uMadube ukhona ngale-ke kwele Botswana njalo lo baba uGift Sipho Juma ukhona ngale-ke kwele Zambia ngiyalamukela kuhlelo zihlobo zami ngizaqalisa ngawe baba Juma
ye kudala lokhu kwakungekho ukuthi umuntu ongumfana athathe umuntu omdala kuye kodwa mbona kulezi nsuku abantu kabasathathi ngenxa yokuthi ufuna ukuthatha umfazi omuhle njalo olamalungelo amahle lamasiko kodwa bathathela ngenxa sometimes uyabe umuntu lana uyabe elemali umfazi so lwana umfana uzathanda imali kulwana umuntu omdala ngakuye ye so okwenza ukuthi into enkulu kakhulu yenza kanjalo ukuthi abafana bebathatha abantu abadala ngenxa yokuthi bafuna ukuthi bancedwe kutholakala ukuthi abantu abaningi omama abanezimali bafuna abantwana abantwana kibo ngoba bona already bale mali so laba abantwana bayahugwa ubana ba bathathe laba bantu ngenxa yokuthi bafuni imali kulaba bantu.
Ye, siyabona ke Madube uyakhuluma lapha ke ubaba uJuma uthi kuyakhanya ukuthi sibili kulabantu abathatha omama sebekhulile ngenxa yokuthi bakhangwa imali wena ungathini ngakhonokho.
Ye, ungabe uliqiniso khonokho ngoba inengi leyakhathesi abafuni ukusebenzela ngabantu labana bafuna ukuphonga ukuthi yonke into iye easy. So abantu omama sebekhulile babone ngantho abangabayenzela izinto zibe easy ngokuba lihlela imali bekubanika iimota zokuthi betshoni begijimila ngalonke imini yonke but aso nto enhle elungileyo. Umntana kumele athathe umuntu olingana laye uthando is blind kodwa anqa yofisa abantu kodwa umuntu omdala kumele la uzama ukuthi wengiphi uhambele intanga yakho.
Siyezwa baba Juma lapho uyakhuluma umama uthi kumele umuntu vele adinge intanga yakhe so yena ungani uyakusola lokho ungathini ngakho.
Ye, umuntu kufanele adinge umuntu oyintanga yakhe yikho okufaneleyo kodwa ngenxa yakhonokhe nguthilo imali yikho kwenzisa ukuthi abantwana kule nsuku baphume endleleni elungileyo kodwa into efaneleyo yokuthi umuntu adinge oyintanga yakhe.
Okubi ngokuthi ube lo mama omdala kuyini ukuthi omdala kulapho okubi kuyinjuma
kule zinto eziningi ezimbi lu ungathatha umuntu omdala kuwe izinto eziningi aso zihambe kuhle emzimbeni wakho ngoba amalokhuzeni isayensi ithi ukuthi umfazi uyakhula kakhulu ukwedlula umuntu oyindoda ezintweni zonke socially ezintweni zonke kuphela lomzimba wakhe so kuzenzekala ukuthi ezinto eziningi asoze ubugwanisa ukumenzela lwana umuntu omama ngenxa yokuthi wena yena wena umntwana yena umdala umzimba wakhe lo mzimba wakho uhambelani ayisiyo ntanga yakho.
Ye, kambe kunjalo Madube?
Ye, kunjalo ngoba ma uthatha umuntu omdala nosesemutsha abanye vele bathatha umama wabo sebekhulile bengazozephinde bavela kantwana kunjalo futhi abanye bathatha nje abadala ukuthi lawo uyakusukona ukuthi nxa umfana ele-20 ethatha umuntu omdala le-48-49 umfana uzathele 35 umuntu omdala vele uyakusekhulile so asonto i-right nale omayi intanga ayizama ukuthi ithathe abantu abalingana lawo abadala lawo bangakhangeli kakhulu ebantwaneni abancane bakhona abadala abasindi ababesafuna ukuthi ngabe bayathatha abalingana lawo yikho ngibona ukuthi kungaba lusuku ngoba ungathatha umncane uthatha umuntu osekhulile uvele umama uzakhula kuthiwo lokhu njalo so ngesikhathi ukubona intanga zakho suyaqalisa ukulokhu uphuma phandle kuthiwo umama endlini.
Yes, yakuzwa kakhulu ke Madube. Vala khonapho ngamafitshane baba Juma.
Ya, into engayithoyo nje ikuthi abantu kufanele ukuthi bayekele le yokuthanda ukuthatha umuntu ongumdala ngakuye badinge umuntu oyintanga yakhe ukwenzela ukuthi izinto zonke zibe zihamba kakuhle.
Yes, sibonga kakhulu ke ubaba Juma. Madube, gqiba khonapho ngamafitshane Madube.
Ya, intanga makhuthaza intanga ukuthi ikhangele intanga zayo.
Ye, ntathi tubalele ukuthi ngibonge ke umama uMadube usakhile lilini khona ngale ke kwele Botswana njalo ngibonge lobaba uGift Sipho Juma ukhona ngale ke kwele Zambia lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Juma lo mama Madube siyabonga kakhulu kingadinelwa kusasa ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube ilanga
ngicina amasiko wena owangusenziwe wane ngicina amasiko wena
omanje ake sizwe ezabatsha silo Mike Hobe. Imchina yethu kanye ngazani ke ingani yala singazi ukuthi kumbe iba njengomqando kumbe uhamba njani kodwa sibona ngazani sizalifakela ke kathesi ikonoko ke oyithulwe uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo uMike Hobe. Namhlanje sesibuyela ke koBulawayo ixoxa lo mnumzana Tinashe Gambarami yena osanda ukunqoba kukhetho lokuba ngukhansela masambe kuye siyezwa okunenge. Gambarami ngiyakwamukela kuhlelo, unjani mnumzana?
Ngiyaphila, unjani msakazi?
Hayi mina ngiphilile. right tinashe kulento eyinenge engifisa ukuthinta kuhlelo lamhlanje saqala sithinta indaba lena eyokuthi abontanga abaselizweni lethu abasekela amabandla athiyeneyo ikakhulukazi abasekela ibandla elezanu PF njalo abasekela umanyano wenu owe-MDC Alliance abalawo umbono ofanayo nxa sesixoxisana lo daba lokuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sengizwa abontanga abaningi besithi uChamisa nguye okumele abe ngumongameli, umnankagwa abamfuni. Nxa kungumnankagwa ozaba ngumongameli abasoze bamnanzelele. Awungitsheleke Khambarami ukuthi ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze sibambane, sisebenze ndawonye njengabontanga ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sichiyane lalokho ukuthi wena usekela ibandla liphi, mina ngisekela ibandla liphi, ngiyeke sisebenze ndawonye.
Yebo, ngiyabonga kakhulu ngethuba onikezelwe namhlanje. Ngithanda ukubingelela abalaleli. Okokuqala into engayisho ngeyokuthi kumele siqalise ngokuthi mina njengomuntu okhethiweyo kuwa 3 ngingontanga njengomuntu osakhulayo. I see it important ukuthi we dissolve and we diffuse ama-party political lines where we say ukuthi all the young people abakhona abalama ideas achiyeneyo abanye kade beparticipate kuma elections abangasaphumelelanga ngabantu kade belama ideas abade belembono akade belayo that will ideas angancedisa kobulawayo laseZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe lethu lesigaba sethu sakobulawayo.
Hayi, siyakuzwa Khambarami, njalo amhlophe phela bhuti ngokunqoba ukukhetha.
Hayi, ngiyabonga kakhulu. It was out of hard work as well. Abantanga they are disadvantaged. We don't have resources. Nxa singena ku ground, we try by all means ukuthi singene nje, but it was not easy. But at the end of the day we achieved. We had a lot of young people, young women, and young boys. Ababe besifiso sokuthi bethole umuntu ongabakhokhela, o understand ama levels lento ama challenges esiwafethayo njengabantanga.
Awungitsheleke Khambarami ukuthi abontanga abahlala esigaba sakho kumele bakhangelele ukuthi uKhansela Khambarami uzabayenzelana.
Ngiyabonga khonapho. Into yokuqala, we need to have ama social groups, social activities. I think if you remember we had ama social centers emalokishini, those are places where we identify skills ukuthi abantu if they have different skills they come and showcase and have an opportunity ukuthi babuye bazenze abakwanisayo ngezandla emsebenzi yezandla and different skills that they have. So ama youth centers lawana, those are centers ezingasincedisa ukuthi singa identify ama skills ebantwini especially kubontanga. We look for funding ezokuthi ziyabe zincedisa abantu ontanga labana that we have identified talent.
Lo ke nguMike Hobe okade xoxa ke lo Khambarami okhethwe kobulawayo ukuthi aba ngukhansela. Okwamanje ke sesilitshiye ezandleni zikantungameli Gomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upheteni namhlanje?
Namhlanje ngibuye ngikhangela umbhalo okhuluma ngokholo. Sizakhangela kwabaHebheru ichapter ka-11 iverse ngu-1-2. Iverse le ithi yona, manje ukukholwa ukuqiniseka kulokhu esikuthembayo nokuqiniseka ngalokhu esingakakuboni. Yilokhu abadala abangcotshwa ngakho. Lumbhalo uyangikhuthaza kakhulu njalo ngiyakholwa ukuba uzasikhuthaza njengelizwe leZimbabwe namhlanje ukuthi ukukholwa kukhangele into esingayiboni. Ukukholwa kubuya lethemba lento esingayibambi ngezandla zethu kumbe singathi engabonakali engavezi egcekeni ukuthi isikhona. Kodwa nxa thina sithandaza sikhuluma lo uNkulunkulu njalo simethemba, manje ukukholwa kuqinisekile njalo kuqakathekile kakhulu ngoba ukukholwa kokuqala kuthi ukuthi uyakuqinisekile ngento le oyithembayo kumbe oyithandazele uNkulunkulu ukuthi yenzakale. Nxa ukhangela umumo oyabe ukuwo kuyabe kungatshengiseli ukuthi linto izayenzakala, njalo umumo oyabe uphakathi kuwo ungabe uphika lokuthi linto ingenzakala kodwa umuntu olokholo uma ngokwethemba ukuba ilizwi likaNkulunkulu liqinisekile njalo lokuthi uNkulunkulu wethembekile ukuthi lokho esikuthandazayo kuye uyakuveza njalo uyakwenza anje singakhumbula umbhalo wakhe uthi yena kafanani njengomuntu ukuthi lokho akuthembisayo uyaphenduka bese sithi abe ngisomela lapha kodwa uNkulunkulu uthi nxa esithi yena uyebo wakhe nguyebo uhathi wakhe nguhathi manje thina nxa sikwazi ukuthi sithandaza sinwe ezithembisweni zikaNkulunkulu esizibona ezwini lakhe kumele sibe lokuqiniseka ngento leyo esiyabe siyithandazela ngoba izwi likaNkulunkulu yiso isisekelo yilo idwala elinganyekinyekiyo okumele sime phezu kwalo nxa sithandaza njalo nxa sicela izinto kuNkulunkulu abantu abaningi nxa sebethandazile bahambisa izicelo zabo kuNkulunkulu bathandaza kakhulu uyezwa umuntu elokhu ezibuza ukuthi kambe shu into le ingenzakala nxa ususenza njalo sokungena ukungakholwa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi into ephuma emlonyeni wakho kumele ihambelane lokholo oluphakathi kwenhliziyo yakho ngakho isikhathi esiningi kuyamele ukuthi nxa suthandazile uqalise ukukhuluma angani sokukhona lokho okuthandazeleyo nganika lomzekeliso nxa uthandazela ukuthi uNkulunkulu akuphilise akumelanga ukuthi uhambe uthi mina vele lomkhuhlane ngowami mina vele lo mkhuhlane ngowami lo kumele ukuthi ungathandaza uthandazele ukuphiliswa uNkulunkulu uqalise ukukhuluma ukuthi sengiphilile ngegama lika Jesu ngabe umbuthandazela ilizwe lethu leZimbabwe ngiyangizwa abanye abantu besithi iZimbabwe ayisoze vele kulungele uthola akulala uthola uzalunga ngenxa yokuthi wena utshona ukhuluma njalo indaba ungakhuluma ukuthi la iZimbabwe ilizwe lethu elihle iZimbabwe ilomnotho iZimbabwe ilemsebenzi iZimbabwe izaba ilizwe lomuntu wonke sizahlalisana sonke kakuhle sithokoze sisonke nxa sonke singakhuluma ngaleyo ndlela sizaletha izibusiso elizweni lethu leZimbabwe kodwa nxa siyabe sikhuluma ngendlela eyokuthi akula lutholo uzayenzakala lapha eZimbabwe siletha izithuko lokubisela ngemuva yonke imithandazo ebesiyenza
kuyiphethe mfundisi
ngakho ndiyakhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuba asibeni lokholo asethembeni ukuba uNkulunkulu izithembiso alazo ngelizwe lethu leZimbabwe ngempilo zethu kuzafezeka baba ngegama likaJesu sithandazela ilizwe leZimbabwe silokholo ngelizwe lethu silokholo ngezigaba zethu sithandazela abazalwane lezidalwa zeZimbabwe uNkulunkulu busisa leli lizwe busisa abantu abakho laba abagulayo basilise ubaphilise ngelizwe lokholo siyathumela ukuphiliswa lokusiliswa emzimbeni lokususa kwemthalo enzima ngegama likaJesu siyathandaza amen
lapho besivuselela umoya silomfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu ke Ntungamini Nkomo singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje uhulumende wakwaleZimbabwe uthi usekufezile okunenga okufiswa lilizwe lweMelika ukwenzela ukuthi amazwe la abe lobudlelwano obuphezulu ibandla leZANU-PF lithi kumele kulahlwe udaba lokuphikisa impumela yokhetho oluphanyekwe yi-MDC Alliance kodwa ke umanyano we-MDC Alliance uthi ibandla leZANU-PF kalaze likukhulumayo silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngokips dube ye loba sengivalelisile kodwa ningakhohlwa ukuthi sasa ekuseni sizabe silethulela indaba zethu zesindebele nxa silethulela khonokho indaba zethu libibone lani ukuthi labe lisilandela kufacebook voa zimbabwe voa studio 7 le voa indebele so ke sizabe siphakulela kumnandi uluju kuphela so ke sengisithi nizwe khonapha ke enkundleni kodwa ke kwezindawo sizabe singayenelisa ukuthi silethulele indaba zethu kufacebook okwamanje sahamba
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.